Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngomvulo mhlaka 22 kumbimbitho 2021 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
iwave linye layinye ichimkhukuzela wayo phansi njalo iwave ngabankulu esibili umkhukuzela lwana la uyabamkhulu njalo siyesabela ukuthi third wave lesi ezabuya iyabi worse kulalokho esiphuma ngikho ngoDisemba
ba lokho bebalutshwana abantu abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lanxa nje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu soluqalisile
ukuza ukamungameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator iawareness uyeza uthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu.
Izakhamizi zeVictoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose okumnyaka wonke zivaliwe ngenxa yecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezempila kahle sezikhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso ezibekwe inhlanganiso ye-World Health Organization. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi inengi liqhubeka lingafuni ukuhlatshwa amajekiseni avele kwele China ngoba lingawathembi. Kubika uMavis Gama.
Lezi ngcwethi zithi kulokwesabela ukuba lingabe lisiza elinye igagasi lesithathu elilolaka lomkhuhlane lo elingaba yingozi ephindiweyo. Uprofesa Elopi Nimele Sibanda osewahlatshwayo ijekiseni yeSinopharm vaccine uthi kunenge ukukhulunywa ngabantu ngale ijekiseni osekusenza inengi lithandabuze.
Iwave inye layinye ichimkhukuzela wayo phansi njalo iwave ngabankulu esibili umkhukuzela lwana la uyabamkhulu njalo siyesabela ukuthi third wave lesi ezabuya iyabi worse kulalokho esiphuma ngikho ngoDisemba njalo ithuba esilalo lona esikuthi kathe sikule vaccine asilisebenzise kuhle kwenzela ukuthi singabi lohlupho lokuthi sizabe sigijime futhi sidinga ama-oxygen sigcwalise izibhedlela.
Uxwayisa uZulu uSibanda ukuba engathikazi ukuyahlatshwa leli jekiseni lapho ixetsha selifikile. Kwasekelwa njalo ngenye ingcwethi uDokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine.
Ingozi eza kuba khona nxa abantu bengasahlatshwanga leli jekiseni yikuba uZulu uzokwala engavikelekanga. Kungangcono ngihlatshwe mina kulokuhlala nje ngingavikelekanga.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Tinaye Juma uthi yena uzahlatshwa kuphela nxa abe World Health Organization sebethe iyasebenza limithi.
If the COVID-19 vaccines that are being produced the world over have been
angilayo inkinga mina eyokuthi ngihlatshwe leyo mithi ngakungavunyelwa ngokusemthethweni ngabe WHO.
I don't have a problem with it.
Ingcwethi esebenza labenhlanganiso ye-WHO eZimbabwe ngokuphathelane lenhlelo ze-COVID-19, uDr. Lincoln Charimari, uthi akumangalisi kubona umuthi usetshenziswa lalapho ungakadluli kuhlandla lokuhlolwa njengalokho okwenzakale kowe-COVID-19. Utshele intatheli zindaba kunsukwana esanda kwedlula emhlanganweni owenzelwe eGweru ukuba lanxa bekumele iqale ihlolwe limithi ngelihlo lokhozi ngabequla lengcwethi le-WHO le-Strategic Advisory Group of Experts SAGE anduba ivunyelwe ukusetshenziswa owe-COVID-19 ulungiswe ngesiphangiphangi wavunyelwa ukusetshenziswa ngohulumende balawo mazwe phansi kweziqondiso ze-Emergency Use Approved lapho ulungiswe khona emveni kokunanzelela indlela obubulala ngayo abantu umhlaba wonke jikelele lomkhuhlane.
WHO does have the Sinopharm dossiers.
Owe Sinopharm owalungiswa ngabe Beijing Institute of Biological Products ukhangelelwe ukuba kusiyaphela inyanga yonale phambi imbitho kumbe ekuqaleni kwekamabasa abe Strategic Advisory Group of Experts bazabe beqedile ukuhlola baphe imibono yabo kanye lalo owe Sinovac lawo olungiswa kwele China.
Ekutshoneni kwelanga langesonto abezempilakahle baveze ukuba bese besedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,729 asebethe bayahlatshwa leli jekiseni le-Sinopharm ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwasungulwayo ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,665 asebebanjwe bele-coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,269 babo kungabagule basila abakhulelwe yilesi sifo besedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,512. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls zithi zamukela ngenjabulo inyathelo lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Umsekeli kaMnangagwa ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi uMnangagwa uzahlatshwa ijekiseni elungiswe inkampani yakwele China Sinovac. Yena uChiwenga uhlatshwe Sinopharm layo elungiswe kwele China. Umnangagwa uzahlatshwa ndawonye labakhokheli bamanye amabandla ezombusazwe amancane lapho azasungula khona ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni la ngokusemthethweni. UChiwenga uthe ukusungulwa kohlelo lolu eVictoria Falls kuza kwenza uhulumende esule imigoqo ebisivimba izethekeli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zefolosi eVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Ukuza ukamongameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator awareness uyeza ukuthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli welizwe leZimbabwe uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu. Inkokeli zezakhamizi siyabe sikhona ukuthi sibone sibili ukuthi umongameli uhlatshiwe. Lokhu kwenzela ukuthi etshengise kumbe enike abantu izivindi lokwesaba lokhu abalakho ngamajekiseni eChina. Ukwesaba kwabantu kuvamile ngoba kukhona esingathi kulama conspiracy theories amaningi esihlangana lawo ku media njoba usazi lawe babankomo ukuthi siphila esingathi kiyo ku digital world. Bakhona abantu abalama intentions angayisiwo, bakhona abalamuntu abanama intentions achiyeneyo abangafuni kumbe abasenda iinformation enegative. Ngifuna ukuthi ngitsho ukuthi kuthangi mhla ka 20 besile meeting lo honorable deputy minister we health uDr John Mangwiro ongudokotela lo Dr Hobe ongudirector ku Ministry of Health. Laba ngabantu esingathi ngesikhiwa ngama technocrats, they are medical professionals esiwaziyo njalo ukuthi ngabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe esikwazi ukuthi balothando lati ngabantu abafana lati besikonfirmela besitsho nje ukuthi labo bayakukhuthazela ukuthi abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi nxa behlatshwe abantu umkhuhlane lo wasozokontinue umemetheka.
Izakhamizi zefolo sizona zithini, ziyavuma yini ukuhlatshwa?
Izakhamizi zilembono etshiyeneyo ngayo linto, njengoba ngitshilo ukuthi siphila esimweni sokuthi information ivela endaweni ezitshiyeneyo. Endaweni ezitshiyeneyo zifana lokuthi abantu babelama intentions atshiyeneyo, bephusha ama-agendas atshiyeneyo. Kodwa ungathola ukuthi bakhona esigabeni sethu ama-residents ethu e-Victoria Falls abangakuzwisisiyo ukuthi kulungile ukuthi bekuthathe. Abanye besithi bekubona kukahle, besithi bavume uhlatshwa. Namhlanje sikhuluma sinje kulabahlonitshwa abahlatshiweyo e-Victoria Falls Hospital, lezinye izakhamizi ekade zigcwele zilayinile zifuna ukuhlatshwa. So lokhu kutshengisela ukuthi bakhona abasebelolwazi lokukholelwa ukuthi i-vaccine le iyasilisa njalo iyanqabela ukumemetheka kumbe ukugula kumbe ubuguli obungathatha impilo yomuntu nxa usuyihlatshwe le vaccine. Into eqakathekileyo esicelileyo thina kuMinistry of Health through uDr. Mangwiro yikuthi thina sathi i-information loyo kumbe ulwazi lolo alufakwe ebantwini beVictoria Falls ngama-languages atshiyeneyo.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso emela izakhamizi zefolosi iVictoria Falls Residents Association. Kusenjalo uhulumende uthi bangamakhulu amahlanu alamachumi phose amabili 519 abantu abahlatshwe ijekiseni yecoronavirus izolo. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane lo, kwatholakala abathathu kuphela belawo. Abafundi bonke babuyelile ezikolo namuhla ekuvulweni kwazo kanye labemakolishini. Ababhala imihloliso bavule ngeviki edluleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi iziqondiso zeWorld Health Organization ziyekethisiwe ukuze abantwana besikolo babuyele esikolo kungela ngozi yokuthola umkhuhlane weCOVID-19. Ukubuyela kwabantwana ezikolo kuza ngesikhathi ababalisi bekhonona ngeholo befuna uhulumende abengezelele. Uhulumende uthi kakula okusolisayo ngendlela izikolo ezivulwe ngayo ngeviki edluleyo, njalo themba ukuba abantwana bazafunda kakuhle baze bagqibe ithemu yakuqala. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Thawungana Ndoro uthe uhulumende ulungiselele ngokugcweleyo ukuvula kwezikolo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is pleased that learners and teachers stand up for school.
Ugatsha lwezemfundo yaphansi luyathaba ukuba abantwana bonke sebephendukile ezikolo. Kuyakhanya ukuba abazali lababalisi bayathaba ukuba abantwana sebephendukile esikolo. Izikolo ziyalandela iziqondiso
protocols on the pre.
Uqhubekisa ukuthi abazali bengesabeli ukuba abantwana bengahlaselwa yiCOVID-19. Njalo sizafika isikhathi sokuba labo bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19.
We are confident as a ministry that the trend of coming to school for both teachers and learners will continue and the adherence to our standard operating.
Siyathemba ukuba ukuza kwabantwana lababalisi esikolo kuzaqhubekela phambili. Siyathemba ukuba bazahlatshwa ijekiseni leCOVID-19.
Education. We support the vaccination of teachers and we applaud government for prioritizing.
Omunye umzali umnumzana Khumbulani Sibindi uthi indlela zokufunda zebulenjini azilula.
Ya ukuvula kwezikolo sikuthakazelele kakhulu nje abazali ngenxa yokuthi singananzela abantwana besebelomnyaka behleze ezindlini. Lokhu bese kubangela ukuthi lathi nje abazali cithekelwe imali eningi nxa sizama ukubafundisa sisebenzisa ama online learning yabo lapho. So lokhu kuzaba kuhle ke ukuthi abantwana besikolo bayasebedibana laba abalisi babo befundisana, kuba ngcono ukuthi bafunde njalo ukuthi bazwisise. Kodwa siyakhuthaza nje ukuthi ezikolo lakho kube indawo ehlanzekileyo ezenzela ukwenza ukuthi abantwana bengaminyani.
Kodwa omunye umbalisi uNkosikazi Messi Chingwanangwana yena ukhala ngeholo.
Njengababalisi namhla sikhangelelwe ukuthi sibuyele emsebenzini, kodwa iningi lethu sisemakhaya asibuyelanga. Kungayisikho kuthanda kwethu, kodwa ke ukuthi imali esihola incane asenelisanga ukubhadala izonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela.
Ukuze abantwana benelise kulandela iziqondiso ze-social distancing, amaklasi abikwa aze kwehlukaniswa abantwana babe ngamaqembu amancane. Iningi belikhala ngokuthi ngesikhathi abantwana bezama ukufunda besebenzisa indlela zakulezi insuku ezebulenjini online learning. Abaningi bebhekane lobunzima obukhulu besithi kufunda besezikolo kulula njalo kuyabajabulisa ngoba behlangana labanye njalo bebona umbalisi mathupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali bakhala ngokuthi izikolo azihlanzekanga lanxa nje uhulumende esithi sezilungele ukuthi abantwana baqalise izifundo zabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi bebebonakala belenjabulo ngokubuyela esikolo, loba nje abanye bebebuyiselwa emakhaya ngoba bengahlawulanga imfanelo zesikolo njalo kubhadalwa ngemali yebulenjini yemabhanga, hathi i-EcoCash lemali mathupha. Umnumzana Thomas Nyamuda ongumzali ohlala kobulawayo upha umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Hayi, siyajabula ukuvulwa kwezikolo, abantwana besehlele ezindlini kwesikhathi esingathi side. So sikhangelela ukuthi lo nyaka uNkulunkulu engathi uyasikhokhelela lathi abantwana bekhona ukufunda kahle.
Unkosikazi Nomalanga Dube ongumzali njalo wakobulawayo uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Kubuya esikolo namhlanje basela ukuthi khona ikho cash abathathi, ikhesha abathathi, bafuna iswipe. Manje thina amakhadi ebhenki kasilawo, senze njani?
Unkosikazi Lilian Rafa wasemzini weChabalala ngomunye wabazali abehluleke ukubhadalela indingeko zesikolo.
Kutasibuyele labantwana ezindlini kodwa umthetho uthi umntana akangeni esikolo imali izavuya. ECDB 2.5 nga ungabhadalanga ubhadala 3,000. Akukho right lo. Abantwana bavele bafunda khonapho sebesibiselisa abantwana ezindlini, akukho safe.
Umgcini sihlalo wekomiti edalela ephalamende ebona ngezemfundo unkosikazi Priscilla Lamisa Irambu Imushonga uthi yikwephula umthetho okwenziwe izikolo ezibuyisele abantwana ngekhaya namuhla.
Angizwisisi ukuthi kuthiwa khona kulesikolo esingathi khona asifuni eco cash, sifuni iswipe. Akukho khonokho emthethweni. Okwesibili ngokuthi kuyamele sizwe bona labo o-headmaster kumbe ngamateacher la akwenzayo, ngoba kutho ukuthi vele kulalokho ababekuxhomile ukuthi bakubone. Abafuni ukuthi abantwana babuye esikolo. Nxa bengafuni ukuthi abantwana babuye esikolo, kabakhulume ukuthi abafuni abantwana ukuthi babuye esikolo, ngoba izinto lezi engizizwayo mina ezokuthi kuthiwa kuthiwa abantwana ongagqokanga i-uniform angangeni, yebo lo ongabhadali imali ngaleyo, yeyo ongabhadali ngama-US. Kukhanya vele ikhwela ama-headmaster angikhona vele aqophe khona ukuthi abantwana bangabuyeli ezikolo. Angibuzwisisi, akukho emthethweni khonoko.
Iningi labafundi abakhulume le Studio 7 bachaze ukuba bafundile njalo bayathokoza kakhulu ngokuvulwa kwezikolo. Abazali abaningi bathi bakhathazekile ngokuvulwa kwezikolo uhulumende engalungiselele langa okweneleyo. Esikolo semasuku primary school kobulawayo lamhlanje iStudio 7 isiyahlolwa ngokuvulwa kwezikolo. Abafundi bafike bahlela phandle kwesikolo bathelwa umuthi wokuhlanza izandla isanitizing, bahlolwa lokutshisa komzimba, loba nje abanye abafundi bebengela ama-mask. Njalo abazali abafundi lababalisi bebesondelelene duzane laduzane bengananzi ukuvulelana izikhala social distancing. Njalo isikhathi sokuqala izifundo abasibambanga ngelanga lakuqala. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emasoni Mnangagwa umanyanela bakhokheli bamanye amazwe aseAfrika namuhla kwele Tanzania emfeni kamnumzana John Magufuli obe ngumongameli walelo lizwe. UMagufuli ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lanye. Emazwini akhe enduduzo uMnangagwa utshele umbuthano oqhutshelwe esigodlweni seTanzania iDodoma ukuthi uMagufuli ube ngumkhokheli oqotho njalo obezinikele ekuthuthukiseni inhlalakahle kaZulu welizwe lakhe. Uthe njalo uMagufuli ube ngumngane welizwe leZimbabwe ngoba ubehlala eKankasela ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe angentshonalanga zesulwe. Abanye abakhokheli be-Afrika abaphatheke kulumbuthano bagoqela owakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lowakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta. UMnangagwa uphenduke ekhaya ngalintambama. UMagufuli uzabekwa ngolwesine. Uhulumende welizwe lakhe uthi ubulawe isifo senhliziyo kodwa abanye banakanela umkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Imfa ihlanganisa abantu mbona ngazathi okuqakathekileyo esingathi ubaba ohambe khonale esililweni angakufunda yikobana abanye omongameli bangangena ezihlalweni basebenzela intuthuko yemazwe abo. Ungayikhangela iTanzania ngaphansi kwamuyi uMagufuli infrastructurally iphumelele kakhulu okujabulisayo. Uzathola ukuthi imigwaqo yangkhona mihle, infrastructure yeTanzania itshintshile yaba into enhle. Embona ngazathi kubangelwe yikubana uMagufuli kazange wakhangela kakhulu yena. So ubaba uma efike khona le mbona ngazathi laye kufuze ukuthi ezinuka amakhwapha ebe lenhloni ukubana abanye bangenile kulutshwane esikuzwileyo nge-corruption ethiwoyo ngaye umongameli yena uMagufuli nge-involvement yemuli yakhe okungafanali lokwakithi. So mbona ngazathi yinto enhle ukuthi uma umongameli angafika ayifunde ayikophe khonale. Ekuthini ube khankasela ukuthi kukhitshwe izijeziso zenoto, mbona ngazathi kunzima ukuthi sithi kubi kumbeni kuhle. Umbuzo ukuthi zikhona yini okulusizi ukuthi ngaphandle kwalokho yena abantu beZimbabwe bakhalela inkululeko, ukuthi ngabe nje banika inkululeko akuyinto engadingi ukuthi amanye amazwe angaphandle ngenele, okudinga ukuthi yena nje enika abantu indlela yokukhululeka.
Ungathi uchiya mbali bani uMagufuli ile esingathi iligasi ngoba abanye bayambuka kodwa abanye bayamchothoza.
Esingakuthi ilegasi uMagufuli eyichiyileyo mina engiyibona ipositive yokuthi unganikwa isikhundla ayisiyo thuba lokuthi utshontshe. Unganikwa isikhundla ayisikho ukuthi wena sokuvuza ukuthi unothisa bomdeni wakho kodwa sebenzela labo bantu abakuthumileyo. Ngoba siyakhumbula esithi akula civil servant okuze isebenzise izimota ezinkulu ezidlifuyele eningi. So imali eningi ngesikhathi sikaMagufuli kayanga ekuziphumeleliseni lokuthi abantu bekhanye sebele state sesikhulu kodwa iye ekuthuthukiseni ilizwe. Ilegasi ayithileyo endikhola ukuthi inkokheli ezinekufuze zifunde. Okunye inkokheli ilegasi okufuze zifunde yokuthi mazicatshiswa kazilalele ngabacebisayo. Ngoba ungakhumbula uMagufuli phezu kwento zonke ezipositive azenzileyo, inye nje into enegative ayenzileyo eyokuthi betshelwa ngehu ube so negative okubangele ukuthi kungabe kuyinto engabe imthethe. So ngibona ngazathi ngalokho yinto asingabe funda kuyithi ayitime i-scientific advice asiyithatheni serious.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 okwesikhathi eside sokuphazamise inhlelo zokunansa ilanga labaphila lesimo se-Down syndromes emhlabeni jikelele okweminyaka emibili elandelayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Sibongile Mbayiwa, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association, uthi ukuqhamuka kwesifo se-COVID-19 lama-lockdown eZimbabwe kuphazamise kakhulu umsebenzi kanye lenhlolo zabo.
Lesi sikhathi sibe nzima kakhulu lakithi siyinhlanganiso
ku office ngalo ukuthi bese kungasenzakali inhlelo ebesizihlelile ukusizana labazali labantwana bethu abale Down syndrome. Njalo umnyaka wonke lophelileyo ngendlela yokuthi besingatholi ithuba lokuthi sibhale ama project proposal abeza sisiza ukuthola uncedo ngaphandle lakhona apha, konke kusuke kwaphazamiseka ngoba lawa amakampani ebesengasatholi kahle ngendlela yokuthi bekungasasetshenzwa kuhle.
Unkosikazi Sibusisiwe Mazula okhokhela linhlanganiso elilunga njalo lebhodi yenhlanganiso ye-Africa Down Syndrome Network othi njengenhlanganiso ethembele kusizo oluvela ebantwini ababhekane lobunzima obukhulu sikhuluma kanje.
Singu-6 ehhofisini, including ama-youth amabili ale Down syndrome. Bonke labo bantu engikhuluma ngabo ngama-volunteers. Sisebenza gadalala, kwesinye isikhathi asitholi yona yokugada ukuthi sihambe emsebenzini. Ihulumende yake yasithembisa, yasivulisa ama-akhawunti okuthi hhayi sesizabe silifakela imali ye-administration, lokhu lalokhu.
Unkosikazi Edith Nyoni olomntwana ole Down syndrome uthi kuqakathekile ukuba abazali abalabantwana abanje banikeze umntwana ithuba lokudlala nabanye, hatshi ukutshona bemvalele endlini.
Dalini umntwana nxa sesilayo njalo, kasimtshengiselenini uthando, simncedise kukho konke, simfundise konke njalo. Kumele afunde konke ukuzigqokela, afunde ukuzigezela ngoba kasoze sihlale lapho. Kwelinye ilanga sizasuka kuwona lo mhlaba njengoba vele singakhanga, sibachiye bese besala sebehluphile, sibe sesithethiswa ngabo ukuthi nyoko kazange akufundise ukuthi lokuthi kathi ngasi bafundisile ekugcineni bazimela bodwa.
Unkosikazi Mazula uthi imfundo iqakathekile kakhulu kanti iba ngolunye udubo ababhekana lalo.
Thina bese kusehlula ukuthi ngabe sibahambisa ezikolo ezingabanceda, ezingabafundisa ngemfanelo, ngoba lapha sesikhuluma ni equal education regardless ukuthi ungubani. Sikuthi ngabe kuyavuma sibabhadala ama school fees baye ezikolo lezo ezingabanceda. Kanti lanjalo nje lezikolo zona ezengikhuluma ngazo abazithi ama private schools, indleko zakhona ama fees akhona ma anzima kubazali.
I-Down syndrome yisimo umuntu azalwa naso lapho athola i-chromosome engezeleleyo kulawo okumele abe lawo, elaya indlela umuntu abunjwa ngayo, indlela okumele akhule ngayo kusukela esesiswini sikanina, kuphazamisa ukuthile ekukhuleni kwakhe. Uhulumende phansi kogatsha lwe-social welfare uthi uyaphathisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana lozulu, nanxa imali yakhona inhlanganiso ezinje zisithi ayeneli, yena ngokwelakhe icele esithi-ke akuhambelani lesikhwama alaso, sikhangela inani lemisebenzi emele ayiphathe eqakathekileyo. Lanxa eZimbabwe kungazakali inani labantu abaphila nesimo se-Down syndrome, emazweni afana leMelika kubikwa kunabantwana abafika kusilinganiso soyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisikhombisa 700 abazalwa abanalesi simo. Odokotela bathi abantwana abanje bayaphathiseka ngokufundiswa ngetherapy, ukukhuluma, ukuphatha imisebenzi etshiyeneyo lokuziqinisa umzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMakPeter Ntambe.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili balokhe bebalutshwana abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa nje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luqalile. Izakhamizi zeVictoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose umnyaka wonke ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.